Umqondisi wesikolo lesi unkosikazi Rebecca Mano uthi abantwana abafisa ukuqhuba izifundo esikolo lesi kumele bethathe amaphepha okudinga indawo emahofisini abo koBulawayo eGweru leHarare. Uthe baqakathekisa izifundo zescience, physics, maths lezinye.
We are actively recruiting right now the next best and brightest students to join us.
Sidinga abantwana abakhaliphileyo. Sizaqeda ukuthatha amabizo abantwana mhla ka 13 September. Abafuna ukuthola incwadi zokungena esikolo lesi bengakwenza ngendlela ezintathu. Balakho ukuthola incwadi zokungena esikolo koBulawayo ku 55 Jason Moyo eHarare ku 23 Connaught Avenue laseGweru Memorial Library. Ungathola amaphepha ku social media education matters kumbe ulakho ukuloba i-email ku ignition@asapschools.org. Kumele abantwana bazibhalele bodwa incwadi lezi.
Unkosikazi Mano uphinde wathi isikolo lesi esaqala ukusebenza ngomnyaka ka 2020 silabantwana abaningi abaphutsha ukuhle izifundo zabo baqhubekele phambili ngabakufunayo kwele Melika. Uqhubeke sithi isikolo lesi sithola usizo ebantwini abalothando ndawonye lenhlanganiso ezifana leSimbisa Brands.
We have been built completely from the good graces of donors and what always
usizo lwethu oluningi siluthola kwele Melika, kodwa sithola enye ingxenye khona lapha eZimbabwe. Osomabhizimisi abafana leSimbisa labanye abancane basincedisa kakhulu.
Ucele ukuba uzulu weZimbabwe labaphandle kwelizwe bangenele ukuze kufezeke amaphupho abantwana abafisa ukwenza ngcono empilweni zabo. Isikolo lesi esithatha abantwana abangamachumi amane lanhlanu 45 ngomnyaka sifundisa izifundo ezigoqela i-mathematics, physics, chemistry, computer science le-robotics. Abantwana abangena isikolo lesi bathola ithuba lokudlala imidlalo engajayelekanga efana ne-rugby, ukubhukutsha neminye engatholakali kwezinye izikolo. Abanye abantwana abafunda esikolo lesi babonga kakhulu abakwenzelwa unkosikazi Mano. Abanye sebephila ngcono khathesi kulalokhu ababebhekane lakho bengakangeni esikolweni lesi. Omunye wabakhulumele Studio 7 nguShawn Sibanda othi isikolo lesi saguqula impilo yakhe okumangalisayo.
I-USAB yanginceda kakhulu ngoba ngikhuluma nginje ngiya ku-university. Wancediswa ukuthi ngi-applyele ngikhona le esikolo, njalo baningi abantu emfunde labo asebetholile ezabo indawo emazweni atshiyeneyo.
USean uphinde wathi
kumele atshengisele ukuthi uyingcitshi kwezemfundo ikakhulu kwezama-sciences, wenzela ukuthi abe le-chance enkulu yokuthola indawo. Kube sokusithi i-demonstrated leadership potential, kuqakathekile ukuthi utshengisele ukuthi uyakwazi ukuthungamela abantu esigabeni kumbe esikolo ofunda kiso.
Amazwi akhe asekelwe nguLisedi Chirukutsi olubhekise eMelika owaphumelela kuzifundo zakhe njalo osethule indawo yokwenza izifundo zokuba ngudokotela.
Abadala abatsho beqinisile ngxabe besithi amajodo awela abangelambiza, kodwa kwesinye isikhathi amajodo awela abalezimbiza eziningi kakhulu okokuthi abakwazi ukuthi bazokwenzani ngezinye zakhona. Kimi kwakuchiyene, kwakusemnyameni empilweni yami, impisi sidla umniniyo. Kuleso sikhathi imbiza yakhona yayingekho namajudo akhona ayengekho, kodwa ngiyambonga umdali umveli inqanyi, ngibonge kanye le-USAB Community School.
Ukhulume kabanzi ngokwamenza wangena kuzifundo zempilakahle.
Isikolo lesi ngizathi yindawo enhle kakhulu eyangitshintsha indlela engibuka ngayo impilo, yangipha ithuba lokuthi lami ngibe ngumuntu. Sikhuluma kanje ngilungiselela ukuthi ngiye e-university eMelika. Ngiyabonga kakhulu kuleli thuba ngoba ngiyajabula, ngiyathokoza, inhliziyo yami imhlophe nke okongqoqwane.
Abafisa ukuba kwazi okuningi ngesikolo lesi balakho ukungena enkundleni yokuxhumana eFacebook kukheli elithi Education Matters Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.